Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-11 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Sengezo-Chabangu ulandula imbiko ethi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa usexutshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC.
Lencwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena oyilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi.
Lona ibandla le-CCC lithi kuyamangalisa ukuthi usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda engavumela umnumzana Sengezo-Chabangu ukuthi axotshise amalunga alo.
Baphiwe incwadi evela uSengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo engasiyo muntu omela ibandla ngitsho ngaphi.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhuthaza ibandla le-CCC ukuthi lilungisise udaba lwengatsha zebandla ama-structures ukwenqabela isehlakalo esifana lesikamnumzana Sengezo-Chabangu.
Kutsho ukuthi phela nga kuyibandla elinjalo lama-citizens lingela-structure nega-constitution. Kusasa lobamba namhla ngoChabangu kusasa kungavuka omunye futhi athi mina sengingu-president, kusasa kuvuka omunye futhi athi mina sengingu-organizer. Ngezinye indlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathi nayo imkenke.
Amabutho ele-Israel abuthana emngceleni welizwe le-Palestine kulungiselelwa ukungena kulelo lizwe ukuyahlasela amabutho e-Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umnumzana Sengezo-Chabangu izolo ulandule ukuthi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa usexotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC. Incwadi le esabalale ebulenjini bokuxhumana ilegama lika-Chabangu yethesa uChamisa amacala ambalwa agoqela ukuchaphaza imali eyabuthaniswa ngabalandeli bebandla ijonge ukumthengela imota evimba inhlamvu zombhobho engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu $120,000, i-$300,000 eyangeyokuphathisa umnumzana Job Sikhala, lezigidi eziyisikhombisa $6 million ezokuphathisa abavotisayo ama-election agents ebikwa yachaphazwa nguChamisa. Lincwadi ithi uChamisa unguntando kayiphikiswa njalo upha izikhundla izihlobo labangani bakhe, ngalokho leli bandla selikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lomnumzana Tendayibiti. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana umnumzana Khaliphani Phugeni, yena okhulumela umnumzana Sengezo-Chabangu.
Lencwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena oyilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi. Iyaphephetheka nje igcwele kuyo yonke le ndawo. Iku-abhuza nje igama lika baba uChabangu, konke le ofisi liyayingcolisa, ngitsho le nhlanganiso kuyayingcolisa, lokho akuhlangene laye at all.
Manje lina ngokubona kwenu libona ngani ingaba ilotshwe ngabantu be-ZANU-PF kumbe abantu abanye abe-CCC?
Angazi msakazi, angazi. Manje uyabona masingazama ukuthi silandelele into enje kuyabe kufana ngempela lokuzama ukuya ukhamanzi ngegabha elivuzayo, singatshonela phela, ngekwazi. Kodwa into engakuthembisa yona ukuthi going forward sizozama ukuthi communique ephume ofisini lika SG emayo SG kaningi kaningi nje ihambe ngama voice notes noma ama video ukuze sikwazi ukugweba lezi nto ezifana nalezi, ngokuba akusizi. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi bazothola, kodwa kusemqoka lokukhanyayo ukuthi bafuna ukuthi badale ukuxabana okukhulu ngesikhathi lesi sinzima phakathi kuka SG nomongameli wepart bese betracker lobaba uBiti phakathi honorable Bithi ongahlangene nakho konke lokuningi nje angizange ngayifunda yonke ngoba ngibona akuyangidlasela isikhathi lokho kodwa hayi ubaba uSG kwakuchabanga akahlangene nakho konke lokho into zakhe azenza akazenzi sitha uzenza nje kusegcekela into yabantu into ze transparency lezi kumele ebe as transparent as possible abantu babone konke akwenzayo and akenzi into esuka engqondweni yakhe yonke into ayenzayo into efunwa ngabantu njengoba kuyi citizens movement nje into yomphakathi into yabantu yonke into ayenzayo ngeyabantu akalawo amandla and akaziboni nje esisenza kutedeng kanjalo ukuthi avuke kusene kusexoxa umongameli
selikelezwa yini kumbe ukukhulumisana labanye ikakhulu abaseduze lo mnumzana Chamisa njalo ngasitshela ukuthi bathini
uzokhumbula ukuthi uthe khuluma kokugcina bekhona lapho ku Senesi Station emsakazi u SG ubaba uThabanga sitsho ukuthi akhona ama emi service ubaba uMongameli akade sebathumele kuye manje mina ngicabanga ukuthi kwabhavi pay grade yami ke ukuthi ngikwazi ukukhuluma kabanzi engakulelo dawa ngizolutshiya lapha lutshiya khona yena ubaba uThabanga inkulumo phakathi kaMongameli lo nobhala jikelele ngama officials aphakeme kakhulu lawo so angikwazi ukuvela itazulwe yini ma ngabe kumele ikhulunywe ukuthi yena uzoyikhuluma uSG noma uMongameli kodwa konke anaye ukuthi lo ukuthi bakhona sebethunyelwe wakhuluma ukuthi abanye ngeke azabakhulume kodwa wakhuluma ibala likababa uJames Timber bathiwa nguye so omunye wabantu abathunyelweyo kuqakathekile lokho i-engagement vele yiyo yodwa into engaya phambili njengoba besengitshile into yabantu umsebenzi wabantu i-public service leyo ekugcineni akumelanga ukuthi kube ngathi abantu benzela isayidi labo obenza into zabo kumele kwenziwe into ezibenefitha uZulu ngoba vele inhlanganiso ngekaZulu
lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Chabangu siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
babthiwincwadi evela usengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo siyo muntu omela ibandla ngisho ngapi ngumuntu nje esingathi ngesikhiwa ipublic uvele ebantwini hatshi ukuthi ulesikundla ebandleni labantu kufanana lo muntu obhala incwadi esiyakupha uspika exoche ubaba uObedi Mpofu ethi kase siyo imemba yezano kodwa umbhali wencwadi engumuntu ongasiyo imemba yezano siyakwazi ukuthi ibandla le-CCC lifelani lifele ukuthi yilo lodwa elanqoba izano kabili ngo-2018 no-2023 njalo ibandla lalile ukusukumela ubaba uMnangagwa njengo-president wabantu ngenxa yokuthi winanga kazange kethwe kwaphongufakwa izeki lezeki leyo ehluleka ukuhlanganisa amanamba ukuthi batshela abantu ukuthi wawina njani njalo wawiyela ngaphi yikho ke okunye basihlupha nje basiphathisa amagaba avuzayo ngoba salile ukuya vula iphalamenti sisukumela ubaba uMnangagwa esithi yena wakhethwa ngabantu ku free fair election sakubona ukuthi singaya ephalamenti sizafika sihozane lomuntu omdala abantu bese belimala sathi kungcono sidlalele konke lokhu akubaphathanga silusizi ukuthi umfoka Chabangu umuntu wesintwini sehlukuluza njalo abantu besindebeleni bona abahlukuluza ligugu ngokukhura wonje igenocide nguye sebambe esidukwini ezenza usecretary general njalo uthi namhla sexotshe ubaba uChamisa esihlalweni sokuba ngupresident sefake kufoka amathonsi uNcube uprofessor Ncube lo bobabubithi ukuthi babe ngama acting president engubani esikwini sombila engubani ongahamba sefaka ku professor Ncube emadakeni lobo advocate bithi emadakeni lapho ingulube ngaso sivelila lekhona hayi siyakwazi ingoma ingungu ngaboni sikhala sizadabuka kuyahlola simkhangele labantu bamkhangele ukuthi izano lefazi simdliseni ezehlangamukele abantu bakwabo ngesihluko esingaka bona lokho ebekhala ngegugura hundi namhla la esezicodisele umoya okusele okuncinyane hayi sithi papa juba baza kufutha phambili zobosha banyosi siyabonga
Hai, lati siyabonga. Loke kumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, isiphathamandla sevandla le-CCC. Kusenjalo umnumzana Ambrose Bindi umgcinisihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association uthi ingqabangqoza ephakathi kwebandla le-CCC ingabangela ukuthi ezinye izigaba iningi lazo ezikobulawayo zingathuthuki ngoba kungasela bameli njalo lokhetho lokubadinga ama primary olama by elections luthatha isikhathi eside usithandekile mhlanga westudio 7 uqale ngokubuza umnumzana Sibindi ukuthi ibandla le-CCC lingabe lilomthelela yini kule ingqabangqoza
kuthi ukuthi phela ngakuyibandla elinjalo lama citizens lingela structure ya constitution kusasa lobamba namhla ngicabanga kusasa kungavuka omunye futhi athi mina sengu-president kusasa kuvuka omunye futhi athi mina sengu-organizer ngezinye indlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathi na imkenke engenza ukuthi umuntu ogangileyo kumbe isitha singene ngomkenke phela singakhohlwa sokuqala vele kwaba khona futhi ngalemva kusayi-MDC thi kwaba lesihlupho olufana naye so lapho sitenqela ibandla hayi libe lokusilela njalo besinazela ukuthi even nxa ungananzela ama-campaigns abesenzakala elizweni besinazela isikhathi esiningi umongameli yena upresident ezinamisa ubehamba ekhanye nguye yedwa engelabo abanye eceleni khonokhona mbona ngabe bekumsinda kuyasinda khonokwa so kusenza ukuthi engxenye ezinye into ezingana angazinanzeleli kukanti nxa lisebenza libaningi kuzenza ukuthi at least nxa ihambahambe labanye abantu abazaye bemqhweba ukuthi hayi sibona ngahle abasokulahleka labasokulahleka manje ukhanye begijima laye yedwa ngabona kumsindile engxezolenzo singamsola kanti laye phose nxa bengakunanzeleli kodwa simsole ukuthini laye njengomongameli engxenye lokuqakathekile ukuthi phola nxa isebenza abele team asebenza la ukwenzela ukuthi imphase ngoba ukuze ukhiphe ibandla njengelezanupf asiyobandla elilula abantu laba basuke empini bathena indlela ezijiyeneyo libandla vele engathi lilojuka isikhathi esiningi libandla elincendezelayo so kuyakufuna nxa ulanda ibandla elinjawo lawo ule team yakho engakuncedisa ukuthi libone ukuthi liqoqana njani libone ukuthi licebisana njani so lapho engxenye i-triple C la sibona ngathi hayi ilikhula yikho sokulala ingozi esiyenzakele
ubona kusenzakalani kusiya phambili njengoba sibona ukuthi sebakhweza lolu daba emthethwanda
Well okwakhathesi ngibona ngathi kithi njengabahlali njengezakhamizi njengabantu abavotayo okwenzakala ku Triple C kukhanya kumnyama phambili kumnyama lemuva ngezinye indlela akekho oleqiniso lokuthi sisuka lapha kuyiwanga ngoba ingqabangqoza lesiyibone ku Triple C kunzima sibe ukungamisa ikhanda ukuthi hayi ngibona ngathi kuzaphutha laphana ngibona ngathi kuzaphutha lapha asikwazi ukuyaphutha kuma kodwa bekuqakathekile singakutsho kakhulu ukuthi lesi simo ke esesikhona khathesi ukuthi kuyiwe enkantolo into eqondileyo kodwa ke eqinisweni asilaqiniso lokuthi kambe kuzaphutha kuhle yini ngoba inkantolo ezathi ukuthi laba eZimbabwe lezayo zabantu bahlala bekhala ngazo ukuthi kwesikhathi nxa sezithatha izinqumo zisuka zithatha izinqumo ezingathi izinqumo ezingathi zincindezela amabandla la aphikisayo so ngokunjalo ke kule ngozi yokuthi singathi thina engxenye yenkantolo sithembele kiyo engxenye kodwa lesinqumo siphume sesithi hayi sibili abaxotshiwe baxotshiwe phela singakhohlwa ukuthi vele asento yokuqala laphana ngabe la malation ukuthi kwadlula enkantolo kula bantu abalapha abakubulawayo ama-members parliament wasangena kodwa-ke bagcina bebisele le inkundla ephezulu yenkantolo lokhu akube kuwavule amehlo bahlakaniphe benzo zabo kuhle babe le-constitution kube lama-structures babize even le Congress kwenzela ukuthi bathungamele ngoba athe sizwa ukuthi abantu ababusayo lapha ezigabeni kuthiwa ngama-cluster leaders ama-cluster leaders lawo ezabantu bekuzekenza vele bakhethwa mbani ngubani obalethayo khona ngathi ngabantu abanomnethwayo khona kwana kwenza ibandla lisuke libe ibandla engathi libuswa ngabantu abathile esingathi thina ngelabangcindezeli bese dictatorship elokuthi kuba lo muntu okhonyayo yedwa manje ibandla lingabanjalo abanye abantu bayahlehlela emuva bakhetha lokusemthethweni kwenzeka ukuthi nxa ezavusa ikhanda omunye ukuthi hhayi ngingakhethwa kucongress ngelanga elinye endaweni enhle kuyabe kulama-mins abhalwe yonke into okwakhathi esibili kuba nzima kodwa-ke sithemba ukuthi hhayi njengoba kule ntuthu iza kwehla engxenye sibone futhi ibandla liqhubeka lisiya phambili.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ngesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezinlife.com liludaba lokuthi ibandla leZANU-PF selilandule imbiko ethi umhlangano waleli bandla wenziwa kanye ngomnyaka ozakwenziwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Uzaxazulula udaba lokuthi umongameli Mnangagwa abuse okwesandla lesithathu. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umhlali wedolobho leMutare u-Elroy Anesu Machaya uwetheswa icala lokuthuka umongameli Mnangagwa ngoba wathi indubo zakhe zidalwa nguye umongameli Mnangagwa uze wakhulula estoksini izolo ngemva kokuvalelwa okwenyanga yonke. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 njani? Sithanda ukubonga kakhulu isibindi esenziwe ngama-CCC ePhalamende ngokubhikitsha bacula amaculo. Ya, libonisa isibindi namhlanje ma-CCC. Sesikhathele ukuba lokho abantu belithathela phansi belibhodisale. Namhlanje libaqonde ngqo. Singathi lingayibamba kanjalo. La yena lo kumbe kuthiwa ubani nalo uchabanga lo. Angazi ukuthi mayethi kunaliphume ePhalamende ufuna ukuthi ama-CCC yasale ngalamuntu yini ePhalamende. Ndikumbe inulabo abantu bakhe aliyenze kahle libambe kanjalo libhikitshe noma bengaze besibulale besitshaya besibulala besidubula beyenza yonke into kodwa kusalayo ukuthi iqiniso yilo lelo liyenzileyo namhlanje lingavumeli ukuhamba libhodiswa ngabantu abasetshenziswa izanu befuna ukuthi lilandele belidonse ngamakhala lilandela belidonsa ngamakhala lilandele uyangazositshela libhikitshe libonise isibindi anything basithathela babhoda ngale basitshontshela Selan, siyabonga ma-CCC libambe kanjalo.
Balaleli ba Studio 7 babantu linjani? Mina ngupatisani ngidingana lo baba wami kuthiwa ngumathini waselubhani. Sithina omama wethu ngangaphesashe Underbite Bridge sizelwe siyi-2 abafana ngupatisani moyo lo Prince moyo abantu abakwamathini so sasuka le sibancane umama washona nje sasebancane so lale ndawo siyazi sicela wonje onyizwayo ongayazi umathini waselubhani inamba yami ile 2+2 7 7 8 2 7 5 2 4 5 5
Studio 7 njani? Yazi ukuthi le ndaba kaJabangu leyi, indaba kaJabangu leyi ingathi nje wonke umuntu u-against yona. Mina enguyalayo kubalaleli be-Studio 7 ukuthi why wonke umuntu u-against uJabangu. UJabangu ama-supporters wakhe mabili kumbe mathathu esingawabona laphana bavumelana naye kule nto le. kumanje abantu bayalwe parliament ngenxa yakhona lokho kwenziwa ngushaba kusho khona ukuthi seyidilizile iparty seyiqedile umsebenzi awunikwe iZANU-PF ZANU-PF is sponsoring Chabango is giving him imali ukuthi enze lezi zinto lezi let us all be careful about indaba kaChabango and his ZANU-PF it is very disturbing siyabonga
Studio 7 ngiyani badala bami bashonjwa bami ngithanda kakhulu nje umhlaba wonke nje jikelele phela khona sibonga nje inhlelo zethu zonke lesinikeza usamasha ukukhuluma esifisa konke into nje engibona elizwe lakithi okungenziwa nje akusamanga kahle izami sisenza ubathando ngani kusemahlangeni kwenza kwakho nabantu abangafundanga angikwazi ukuthi izwe lizabuswa ukuthi thina abantu baphile nje akulekana lizwe lakithi uhulumende wethu sengani umuntu ongacabangiyo vele ngacabanga kwani ngani ngacabanga umnankagwa ukubusa kuyamehlula kakhulu kuyini usenzakala inyakanyaka yonke yenzakala elizwe enjengayile uqothwa ama-MP abantu abakhethwa ngabantu baqothwa kwenza konya utheza konto uhulumende wethu vele ngala ngqondo owakhe ibusela nanku le damu le shangani kathi shangani watu wathi khona selimisiwe uze ubone ukuthi abantu bezimbabwe laba bathi agijima lezane abalangqondo lapo into le yaqhwayisa ume 2012 mene khatshana le namhla simisiwe sokuthi imali ayiphi imali yothi khona bayintshontsha bayintshontsha bayisedubai benza bezokwabo namhlanje sokumisiwe sokutshelwa nto ukuthi kuzaqhubushekwa next year yani eqhutshwa next year abasayenzi next year ngikhona engafika kuyazi kuyafika amanye amavoti kuyiqaliswe futhi vele kuhlala kunjalo iminyaka yonke kusela umgabe esaphile nenkwazi waye bengayekeli banika abakwazi ukuthi bazahambisela izwe abantu baphile bongokufana elizweni kuwe sezidoda njengale laba bayanyanyisa kakhulu abantu bezanu kuthiwa ngokushaba ngole dodi ungwe-CCC dodi yomuntu la wonke labo-witness dube ogawula bonke yahlala bekhuluma la bekhuluma i-nonsense yabo lapha vele akubhedala into zabo azenza elizweni ngiyabonga ukhuluma ngasondabule
kum
thelela
siyabonga ke bantu nonke be-studio 7 ngendlela esihlaziya ngakhona izinto konke kuyayikubonga nawke nanti-ke igama ngiyakhuluma ngithi mina ake sibe ningama-politicians experience ngelizwe singabi ngama-politicians la ayenza i-comic ngepolitiki kufanele sikhangeleni bantu bakithi ukuthi where are we going kambe sizahlala sisiba iziphukuphuku ezingaboniyo lokuthi kufanele senze lokhu lalokhu kanti vele i-politics yethu yiphi ngake ngakhuluma futhi ngathi bantu asinanzeleleni ukuthi i-politics yethu siyilokhu ukuthi imisebenzi kayisekho abantu sebedinga imisebenzi ngaphi ukuba i-MP lokuba ngu-council akula msebenzi ongawuthola kambe kuyilizwe bani elingala msebenzi ngaphandle kokuthi ube ngu-councilor lo-MP uzwe ukuthi umuntu ma usuyi-MP uqhatshwe nabantu laba abahluphekayo wena usabafuni usugijimela kuyahlala le eHarare usuke uthiya ama-constituency akho ma ulokuzeni lo uspeaker of parliament esithi abantu abakhuluma vele thina saba le-MP kithi waze wafa engazange akhuluma lutho for 2 sessions zonke engithi manje ukuthi 2 sessions ngikhuluma ngeminyaka eyi-10 yonke 5-5 which is 10 akula nto wake wayikhuluma noma isithi ngiyamkhangela kulokuzeni entweni zabo lezi abakhuluma kuzo zeparliament I got 0 so ke bantu we want serious nge-politics lingadlali ngempilo zabantu thank you
studio studio 7 linjani sakaza bahle linjani siyaphila thina hayi inkinga phela ipolitiki yasekhaya yiyo nje ipolitiki engani ayihlambulukile ya sibusa emgulukudu kuphela le umnanga wakho emgulukudu le ya so abasiphathi kahle ngoba manje kusho ukuthi lapha sebefuna ukuthi bezelenye ukhetho manje sebefuna ukuthi bezelenye ukhetho manje lapha izanu lapha iplani yayenzileyo sebefuna ukwezelenye ukhetho futhi lapha sokusiya lapho vela sokusiya lapho into enti sibusa emgulukudu kuphela le izigebengu lesi sibusa izigebengu lesi
awu salibonani ku-studio 7 okhuluma ngu-Jay Moyo ngajabula li-audio ma ingafundwa ngithatha ukuthi abantu abavotele iZANU-PF sebezwile manje ukuthi uhulumende weZANU-PF sesithi ngoba selivote kwathiwa kungakavota kwathiwa idamu eliyasupply amanzi liyaphela manje sebesithi abasaphumelele ukuthi bayangaliqedisa manje sebekhuluma ngento za-next year mabele mali libe liyabona selingenile phakathi selizifake phakathi kwedrama okuthi alilisaphuma and lilambisa labanye abantu and libe liyakubona ukuthi next time mase lirojwa futhi kuthiwa bavotani selirojwa ngaborayisi lihlakaniphi
studio 7 linjani
njani baphathi bohlelo. Ya sithi ukubonga umsebenzi lo uphetheyo lekhuluma nogagisa Mchujo mkhwana. Ya sizilalela indaba zabo ze TCC oChabangu kusiba lezano mdenda konke sibalalela. Kodwa umdenda lo lokhuze nabo Chabangu lo wabethi kona kona ye uChabangu labalandeli bakhe lokho akusizi lokho. Babhizi bancedisana lezano PF izinto abazenzayo ngapha babulala ilizwe babone uChabangu yakwenza lokho. Abantu bakhe bahamba ngenyawo phansi abazali bakhe bahamba amazwane ekhanya egcikeni. Kodwa babhizi ngokwezano bekhupha abantu ukuthi kube kulokuthi kathesi kube lokubambana ukuthi kuzanye ukuthi kukhuphe izano. Abantu abasali lezano sebesilwa lamabandla aphikisa abazama ukulungisa ilizwe. Hayi mina uChabangu sengihlule lokho. UChabangu lezano ubhizi kathesi uyakufunga ngama-2 cent. Yikho sebhizi ngakho ukuthi kwakhona bebhizi ukuthi bedilize ibandla. UNkulunkulu bakhangele nangu uMonzori ukwenzile last time la. Ungaphi lamhlanje uselusa amadada akasazwakali. Usengwethintana lamadada ekhaya. Hayi sobo zama hayi kunyaka sesike sikuboneni.
Lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho ele Israel abuthene emngceleni welizwe le Palestine kule kulokulungiselelwa ukungena kulelo lizwe kuyahlasela amabutho eHamas. Impi phakathi kweIsrael lamabutho akwele Palestine la aweHamas isibulele abantu abafika phose inkulungwane ezimbili kumagcele womabili. Kubikwa kulabantu abedlula ikhulu lengxenye abathunjwa ngamabutho eHamas aze angene kwele Israel ngomgqibelo ahlasela indawo eziningi. Kwaqhamuka impi le esibambe indawo enkulu phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya lolu daba uTabuka Ncube weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili ibuhlungu khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungaba okungavuthi impinga ngalali ndlela ikakhulu nqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba be-Israyeli ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka futhi ukuthi nxa isiqhamukile nje ayibonakali sesebuhlungu sibili kakhulu inhlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayisisani lohulumende wePalestine njengoba ukuhlasela kweIsrael lokhu sekuphazamisa iPalestine ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine leIsrael obuvele nje ubungani bebunyinginye?
Ye, ukungezwani kweHamas lePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo nama-Israel ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sisezimbabwe khona uthi wena abemathebeleleni north babodwa abemathebeleleni south babodwa kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe ongurhulumente wabo. Yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza kudinge kuphose kufanane ngoba laba basePalestina nabo bezibuhlungu kathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Ye, libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqedala impi kusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana kana ngoba nxa bona bengakaseki bonaba abe-Israyeli ukuthi liza lokuthaya laba abe-Hamas angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yibo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile sesibachayile sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezindili ezilwayo ama-Israyeli lama-Arab. Kusesigabeni esibili esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumanguye. Silugciba ke lapho uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngowa past 7 ntambama.